right, udaba lolu kumele ukuthi uhulumende ananzelele ukuthi izisebenzi zona zinama expectations as. So kumele ukuthi kube yi-consultative process eqinileyo, bathathe isikhathi sihlale phansi amahlanganiso amelela izisebenzi zikahulumende, sihlale phansi sizwe ukuthi kanti njengoba sebefuna ukwenza lokhu nabafuna ukuthi babuyenze, njalo impumela yangkhona abayifunayo yiphi, lathi sibatshele ukuthi umumo wezinto umenjani. Ngoba kuqakathekile ukuthi abantu babe besemsebenzini, umuntu angaswela umsebenzi khathesi kanti uzaphila njani. Bakhona labo siyakwazi ukuthi abafuna ukuthi nxa bengazi ukuthi inzuzo yangkhona injani, imali abazayitholayo injani, bangabuya sibile bathi hayi sinasifuna ukuthi umsebenzi.
Siyabona ukubana udaba lolu selukwe lwaphathwa, kwathiwa khona zikhona ezinye izisebenzi zikahulumende ezaphonga ukufakwa nje ezingaziwayo lokuthi kanti vele umsebenzi wazo kuyini. Lithini ngazo lezi zisebenzi?
Ayikho engutshoyo ke ukuthi baze baqatshwe uhulumende ubekwazi khonokho. So kuqakathekile ukuthi nxa umsebenzi wabo ukhona, atsho mina kangiboni ukuthi umuntu engaqasha ukuthi aphonge ukuthatha imali engasebenzi. Hayi, lokhu kasikuvumeli phela, ngoba yikho ukuqeda imali kahulumende. Ukuthi nxa kuthiwa khona uku-payroll kodwa umsebenzi wangkhona vele ungayenzi lutho, hayi, lokho kasikufuni lokho. Ngoba imali leyo esikhuluma ngayo kumele ukuthi ihambe iyesebenza umsebenzi wokuthi ibhadale abantu abayenza umsebenzi. Manje nxa kuthiwa khona kulabantu abaphonge ukuthatha imali bona behlezi bengasebenzi, hayi, kayisikho khonokho kasikuvuni. Kodwa-ke nxa kuyikuthi kulabantu kuthiwa khona bangeniswe umsebenzi lohulumeni, umsebenzi wangikhona bewuyenza, umsebenzi besebenza sibili from 8 to 4 every day,